So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibongile uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Kulamukela ngenjabulo inkulu kuStudio 7 ngumvulo mhlaka 2 zibandlela 2023 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ngiyafika ematopo ngesikhathi sokuphumula lesi sekhefu lesi ikhisimusi le-New Year. Ngifike enjelele, ngabona okuningi, ngafunda okuningi esithi i-culture yethu leZimbabwe. Ngafika lapho kwangcwele khona uRoth, ngikhulise kakhulu.
Loba nje uZulu weZimbabwe obekhala ngokuthi umnyaka ka-2022 ube nzima, bakhona abanye abawugqibe kuhle baze benelisa ukuya kwethekelela indawo zokuzithokozisa kuma-tourist resorts ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
So yinto ke ehlupha abantu abaningi ukuthi abantwana esikolo kuzahamba njani. Kabala qinisa ukuthi mhlawumbe kumele bahambise abantwana ekhaya bayeqala ukufunda ekhaya, ngoba kabakwazi uhulumende weSouth Africa uzathini.
Izizalwane zeZimbabwe vele South Africa zithi zibhekane lo 2023 omunyu, njengoba kuyiwo umnyaka ngokwesulwa kwamaphemithi azo ukusebenza kwele South Africa. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bafisa ukuguqula impilo yabo lonyaka ukuze umnyaka omutsha ube ngcono kulanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Loba nje uZulu weZimbabwe ubekhala ngokuthi umnyaka ka-2022 ube nzima, bakhona abanye abawugqibe kuhle abaze benelisa lokuya kwethekelela indawo zokuzithokozisa kuma-tourist resorts ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha. Inani labenelise ukuya kwethekelela lezi ndawo lonyaka libekwa liqongile nxa liqathaniswa ngesikhathi sinye kugqitshwa umnyaka ka-2021. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Victor Sivindi okumsebenzi wokwemba igolide usemthethweni uthi loba nje umnyaka ka-2022 ube unzima, wenelise ukuvakatshela indawo yaseChinoyi Cave.
Unzima ebantwini abaningi, kodwa ubunzima abakhona buyatshiyana. Ngiyenelise ukuhamba endaweni eziningi eZimbabwe njengenjayelo. Indawo engabe ayikhonza ngahamba kuhle useChinoyi Caves, hamba mina lemoli yami ngaphenduka. Ngakho ke ye ngiyakuyikona sithi mina into zomile, kodwa noba zomile zinjalo mina ngiyenelisile ukuhamba kwezinye indawo.
Omunye njalo owethekelele ematobo esuka eHarare umnumzana Libert Sithole uthi kumnyaka ozayo uzakuya endaweni yaseVic Falls.
Kunyaka ngingakholisa ngibhodile ngingafika ematopo ngesikhathi sokuphumula lesi sekhefu lesi ikhisimusi le-New Year. Ngifike enjelele, ngabona okuningi, ngafunda okuningi esithi i-culture yethu leZimbabwe. Ngafika lapho kwangcwele khona uRoth, ngikhulise kakhulu. Ngumnyaka lo esingene kiwo ngikhangelela ukuthi ngike ngifike eFollows.
Omunye osebenzela uhlangothi lokulondoloza kwenyamazana zasendle olweZimpact umnumzana Tinashe Farao uthi kube labantu bakuleli abafika 1,930 abavakatshele eVictoria Falls, nxa kuqhathaniswa nabazi 1,600 abethekelela ngomnyaka odluleyo.
This year we have witnessed a significant increase in terms of people who visited the rainforest.
Bela bantu abaningi abathekele impophoma zethu zamanzi, abantu abangu-1,930 bethekele ngekhefu lekhisimusi, abaningi kulabo abangu-1,600 ngomnyaka odluleyo. Lokhu kutho kuba indawo zethu sezithakazelelwa ngabaningi.
So it means the rainforest has become a destination of choice.
Umnumzana Farao akhuthaze uZulu ukuba avakatshele indawo zokuzithokozisa kwele Zimbabwe hathi phandle kwelizwe kuphela ukwenzela ukufundisa abantwana ngembali yelizwe labo. Umnumzana Farao uthi uhlangothi olwezimpact lufuna ukuba umnotho weZimbabwe ufike amabhiliyoni amahlanu eMelika isuka kweze kwethekelelwa.
We encourage more people to visit the country so that we can also build our own country in an effort to create the $5 billion tourism economy.
Sikuthaza abantu abaningi ukuba bethekelele ilizwe ukuze sakhe ilizwe lethu. Lokhu sikwenzela ukuba sakhe umnotho wethu wamabhiliyoni amahlanu.
Ukubona imbali zasechinoyi KF kubhatalwa amadola amahlanu eMelika kuphela, abantu abadala kuthi abantwana babhatala amadola amathathu eMelika. Imali iyafana lasefolos lasematopo kuZulu waseZimbabwe. Ngimele isitho 7 niseyakare ngumlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi abaseZimbabwe bathi bafisa ukuguqula impilo zabo lonyaka ukuze umnyaka omutsha ube ngcono kulanyakenye. Kodwa kube labanyanjalo abathi kuza kuba nzima ukuguqula impilo zabo ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe lokudonselana okukhona kwezombusazwe phakathi kwebandla elibusayo laphikisayo. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana Neva Nyawuzi, okunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi uzasebenza gadalala lonyaka.
Lokho engihlose ukugcwalisa ngo-2023 mina ngokwami yilokho: ukuqalisa umsebenzi wezandla owekuziphandela lokuqhelisa indlu engihlala kiyo. Njengesisebenzi se-PTUZ ngikhangelele ukusebenza ngimela ababalisi okugcweleyo langokuzimisela ukuze bathakazelele kumbe bakholise ukutshengisela lokusebenzisa amalungelo abo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wehlanganiso yeBulawayo Progressive President Association, laye ufisa ukulwela ngamandla uZulu lonyaka.
Isinqumo njengami engisenzayo for 2023 njengomuntu ovele osebenzela abantu abathatha isinqumo kudala, ngiyavusela isinqumo engilaso sokubana ngiyaqhubeka ngiloku ngisebenza lo mphakathi, ngisebenza lo Zulu. Siningi into ezenzakalayo uZulu adinga ukubana ancediswe kizo, ukumelwa nxa kule nto ezingathi azizwisiseki, nokuthi nxa indaba ye-service delivery kuma-service providers ingathi ayihambi kuhle, siqhubeke simele abantu. Leso sinqumo ndlaso kubana u-2023 ngizaqhubeka ngiyileso simo uba abantu sibancede labantu futhi kwesikhathi izakhamisi loZulu lomphakathi kuba lokunye abaxabana ngakho. Nesinye isinqumo esithathayo sokubana siyaqhubeka sincedisana la umphakathi ukubana abantu bangaphambanisana bavume ukubuyisana, so siyancedisa ukubana sixoxisane labo babuyisane baqhubeke futhi bephila ngendlela kade bephila ngayo. Ngezinye indlela uZulu ngiyaqhubeka ngisebenza la ngincedisana layo. Leso sinqumo ngiyathembisa ukubana hayi izabambela kiso. Owesibili oqakathekileyo ukuthi eZimbabwe impilo inzima, abantu badonsa nzima, siyadinga ukuthi sinanzele ukuthi ngamandla ethu akulanto esingayenza. Ngisebenza njalo le community, njalo i-community siyatshengisa ukuthi ekusebenzeni kwethu asithembeleni laye kumlimi, sicela ubani umlimi asiphathise.
Unkosikazi Siphiwe Mankonjeni Sithole, osebenza kwezempilakahle, ufisa usebenza kahle lomuntu wonke emhlabeni wonke ejikelele.
Eyami injongo 2023 is just to move all that I have and all that I am to a slightly higher level. Ngenze nje yonke into nje engeyami le kimi, ingathi bangconywane ebusweni bomhlaba loNkulunkulu. Yiyo eyami resolution for 2023. So lonke ngizalithanda ngezinga eliphezulu, ngilihloniphe ngezinga eliphezulu. Lina yini elizaba ngama-performance indicators ami, lapho enilahleka khona lizatsho lithi Mankonjena ngithi wathi. Engilakho ngizazama ukukugezisa ngalokho engilakho, ngikupholishe ngikwenze kube kuhlazana. UNkulunkulu angisize, feze lesi sifiso.
Kulabanye njalo abathi kuza kuba nzima ukuguqula okwenzakala eZimbabwe. Omunye wabo ngufundani Ndimande.
Yebo kambe umnyaka lo esikhangela indawo ngokubona kwami ngokukhangele Ngibona ngathi kuzaba ngumnyaka ongekho lula nje la njengoba liyabona sibhekane nje le ndaba zama-elections sibhekane njalo le ndlala ekhona elizweni sibhekane nje lokusilela kwamagetsi kusilela kwamanzi sibhekane nje lesi simo somkhathi esinzima kakhulu izulu ngathi alini sibhekane lokukhwela ukukhuphuka kwale into phecelezi ngolimi lwasenzini esithi yi-migration migration out of Zimbabwe sibona abantu baphuma ngobuningi belibhekisa khonale kubo-South Africa, Botswana, UK umhlaba wonke jikelela abantu bafisa ukuphuma beze bethi njalo nje iphupho lomuntu ohlala eZimbabwe ngelokuphuma eZimbabwe. So ngokubona kwami sihamba nxele akukhanya ukuthi siyangaphi emuva lapho esivela khona kukatshana phambili lapho kukatshana kumnyama phambili kumnyama emuva akukhanya ukuthi kuyiwa ngaphi. Kodwa nje into engingayikhuthaza ukuthi nje amahlabezi lonke kawabambane sizane siqala amaprojekthi silungisele amadoda afana labo lavasi abakwenzayo sikopho okwenziwa ngabe plan tribuna laba abayenze intuthuko esigabeni sabo bengameleli uhulumeni.
Akwaziwa ukuba kuzahamba njani lo nyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngoKips Dube.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zithi zibhekane lo-2023 omunyo njengoba kuyiwo umnyaka wokwesulwa kwamaphemithi azo okusebenza kwele South Africa. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi alubuyele muva ngenyathelo lokwesula amaphemithi ezalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezilikhulu lamachuma esishiyagalombili 180,000. Ngakolunye uhlangothi iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebehlulekile ukufaka izicelo zamaphemithi amatsha njengoba bengalazo izinto ezifunekayo ukuze bathole amaphemithi la. Njengoba amaphemithi la ekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngoNhlangula ka-2023, abeZimbabwe laba bathi kume ifu elimnyama phambi kwabo. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi uhlupho olukhulu ngolokuthi akekho okwaziyo ukuthi iyozala nkomoni ngoNhlangula.
Abantu bahlutshwayo ukuthi kabakwazi ukuthi kusasa labo limi njani lapho eSouth Africa. Kambe lukhona ushwelo yini uhulumeni weSouth Africa angalwenza ukuthi baqhubeke behleze eSouth Africa, kumbe uzaqina njengalokho akwenza ngo-2021. So yinto ke ehlupha abantu abaningi ukuthi abantwana esikolo kuzahamba njani. Kabalaqinisa ukuthi mhlawumbe kumele bahambise abantwana ekhaya bayeqala ukufunda ekhaya, ngoba kabakwazi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzathini.
UMnumzana Mlungisi Shabalala uthi okuzwisa ubuhlungu yikuthi inenge elingenelisiyo ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi kuzafuze bebuyele ekhaya besiya enzikini yohlupho abalubalekeleyo.
Kulukhulu kakhulu, ilizwe lethu alikabi kahle kahle ukuthi lisamukele sonke ekhaya. Sikubonile lokho njengoba manje sisemakhaya khona lana kwiholiday. Akunanto enhle ehambayo, bonke abantu bathembele kithi esingaphandle kwelizwe. Awusela enye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi abantu bejoyine kunalaba ama-2 million akhona angala ama-ZSP. Akukho okunye esingakwenza ngoba sifanele ukuzigalaza ku-government ye-South Africa yasichitha.
UMnumzana Bongani Nyathi uthi impilo yezalwane eseZimbabwe isimi khwimilili.
Njengoba kuqala umnyaka singazi ukuthi uzohamba njani ngamaphemithi, abaningi asikwazi ukuplana ngekusasa lethu, asikwazi ukuplana ngekusasa labantwana bethu. Kunzima kakhulu ngoba futhi abantu abakwazi ukuthi bangathini ngendaba yama pension izimali zabo ezisema bank eziku insurance abanye njalo ngabale property abale abalezindlu abakwazi ukuthi ikusasa libaphathelene.
Okunye okwenza loludaba lube yisindaba phenduli yikuthi baningi abaphikisana laleli nyathelo emthethwandaba. Umqondisi wenye yenhlanganiso ezibhikisa leli nyathelo emthethwandaba e-Helen Suzman Foundation, unkosikazi Nicole Fritz, uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe laba bafake isicelo futhi njalo balungiselele ukuthi umthethwandaba ungavumelana logatsha lwendaba sasekhaya kumbe uphikisane lalo.
Liqiniso ukuthi siphanyeke lolu daba emthethwandaba ngoba sikholwa ukuthi sizanqoba, kodwa sekungenzeka umthethwandaba ungavumelani lathi.
Unkosikazi Fritz uthi bakhangelele ukuthi udaba lwamaphemithi lolu luzangena emthethwandaba unhlangula engakafiki, ukuzenza ukuthi kusiyaphela unhlangula abeZimbabwe laba sebekwazi ukuthi bayahamba kumbe bayahlala. Mereciso 7 Johannesburg kwele South Africa inotuso kumalo.
Noma nje kulenani eliphezulu labeZimbabwe yabangena kwele Botswana kungekho emthethweni ukuyadinga ukuziphilisa, impilo ayilula elizweni elingumakhelwane. Intethele zindaba ye Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaLwezi, amaphephandaba kule Botswana abika ukuthi kulondoda weZimbabwe wazibulala ngokuzibophela esithi impilo isimehlule. Umuyi wayengabanye babaningi abethululeka kwele Botswana bezodinga ukusiphilisa, kodwa bagcine bebhekane lobunzima obungaphezu kwamandla abo. Eminyakeni ethile edluleyo iningi lasala libambwa ngaphansi ngemva kokuba owezimbabwe umzana Gift Ncube esale engasela zandla zombili ngemva kokudutshulwa ngowayemqhatshile ngesikhathi seyathonisa iholo lakhe. Omunye njalo weZimbabwe omise phambi komthethwandaba inyanga edluleyo ngemva kokutshisa imbuzi zonke zomqhatshi wakhe ecatshulwe yikuthi katholanga iholo lakhe. Lezi ngezinye zezindaba ezibuhlungu ezibhekane labeZimbabwe abachapha umncele, bona besithi bazothola ngabaphilisa kanti bazwela phezu kwezinye ingxaki. Umnumzana Busani Moyo, yena osebenzela enye inkampani yamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana, uyavuma ukuthi impilo ilukhuni kodwa kumele abantu baqinisele.
Thina sesikujayele, siyancinisa kunzima kunjani, sesikujayele. Ya, nxa ungubaba ungubaba ekhaya babethembele ukuthi indoda kumele iphande noma kunzima. Abanye bathi kuthiwa yikuasila, so thina hayi, sokujayela emabhasini.
Umoyo uthi babuya kwele Botswana ngenhloso yokuphandela imuli zabo, ngakho sebejayele ukubhenisela isimo esikhona.
Hayi, siyancenyisa ekungasawukhalako sizi, but siyancenyisa lapha nalapha, siyancenyisa sibili noma kunzima, but kume nxa uyindoda kumele uzame nje yendoda, ayikhona ukuthi uhlale ukhala kawukhala kusizi.
Esinye isalwane seZimbabwe esihlala eGaborone, umzana Godfrey Moyo uthi noma nje kunzima kwelo Botswana kunganeno kulabo abalamaphepha abavumela ukusebenza kulelo lizwe.
Hayi, khona ubunzima bukhona nje yonke indawo, anti uyakwazi ukuthi nje imisebenzi ayi sebenza imisebenzi etshiyeneyo, so la maye ngithi hayi izinto ziright khona nje, into zonke zinzima kodwa siyancancena nje yonke sinenga siyaphambili.
Phezu kwengxaki abeZimbabwe abahlangana lazo ikakhulu ukudinga imisebenzi lokuthola iholo eliqondileyo ngesikhathi kulokulunye udubo oluhleli lukhona amapholisa. Iningi lihlala lidlala amacaselano labomthetho ngoba bekela amaphepha okuhlala elizweni. Umnumzana Godfrey Moyo uthi udaba lwamapholisa luyaziwa kahle njalo kaluyindawo.
Hayi, khona ukugijimisana kuyagijimiswana vele njengenjwayelo yalapha kuleli laseMtshwana, kuphilwa ngokugijima.
Kuleningi eliphila ngokubhoda ezitaladeni zemadolobheni atshiyeneyo kwele Botswana bedinga msetshezanyana ama-peace jobs. Umnumzana Welcome Matara obamba lapha lalaphana uthi yimpilo yakhona ukuvikana la mapholisa uma ungela maphepha.
Khona kunjalo kuleasuka ngompela butjustyauzkamzimalaungelaluaunuyebuya la ufithela ipasport nojengaubile samdumi lao ukwazi 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 ukwazi.
iningi leZimbabwe elingena emazweni awamakhelwane ongekho emthethweni lazithola lisengxakini ngesikhathi uqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 ngomnyaka ka-2020. Lokhu watsho ukuthi amathuba wonke okuthola imisetshenzanyana avaleka lapho kulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Inhlanganiso yebona ngokuhambahamba kwabantu phakathi kwamazwe eye-International Organization for Migration, IOM, ithi abadlula inkulungwane ezingama-200 zaphindela eZimbabwe ngenxa yobunzima abazithola bebhekane labo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19. Kodwa ngokuqhubeka kungalungi isimo somnotho kweZimbabwe esingadala amathuba emsebenzi, abaphuma phandle kwelizwe kuyadinga okokusiphilisa bazaqhubeka bebhekane lobunzima. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abesigodlo sebandla lezokholo lwesiKristu lamaKatolike eseVatican City sibike ukuba naisidumbu sokwake waba ngupapa uPope Emeritus Benedict. Sizabe sisenkonzweni eSt Peter's Basilica kusukisela lamhlanje kuze kuyefika olwesithathu, ukuze abafuna ukuvalelisana laye benelise ukwenza njalo engakangcwatshwa. Ukhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesine. Usiba lukhulu wesigaba seNew York khonapha eMelika uGovernor Kathy Hochul ufungiswe ukuqala umsebenzi izolo esiba ngowesifazana owakuqala ukukhethwa ukuthatha lesi sikhundla embalini yesigaba lesi. UGovernor Hochul oyebandla lamaDemocrats uhle wathembisa ukubana uzaqakathekisa umsebenzi omvikela kaZulu walesi sigaba lokuthi sibe yisigaba esingaduli kakhulu ukuthi abantu bahlale khona. Kwathi ngale ngasesigabeni seMichigan, uGovernor Gretchen Whitmer laye ufungiswe ukubana akhokhele leso sigaba okwehlanda lesibili izolo ngemva kokukhethwa okwakuqala ngomnyaka ka-2018 emele ibandla lamaDemocrats. Ukunqoba kwakhe kutsho ukubana lesi sigaba sizabuswa ngabakubandla lamaDemocrats okungakaze kwenzakale eminyakeni engamashumi amane edluleyo. Ukuthi-ke umqeqeshi weqembu elimela eleTunisia emdlalweni wenguqu uJalal Kadri wengezelelwe ukusebenza kwekontilaki yakhe okomnyaka owodwa lanxa eke wabika ngokuchiya kwakhe umsebenzi kungenxa yokungadlalanga kuhle kweqembu lakhe emncintisweni wamazwe womhlaba owenguqu owe-2022 FIFA World Cup oqhutshelwe kwele Qatar. Abenhlanganiso yeTunisia Football Federation bathi bathethele linyathelo ukwenzela ukubana uJalal akhokhele leli qembu kumncintiswano walonyaka owe-Africa Cup of Nations. ELeZimbabwe libhekana lodubo lokuqonga kwenani labasakhulayo asebezithola bengananzelele sebephatheka kumkhuba wokusebenzisa izidakamizwa okugcina kudala imikhuhlane ethile egoqela eyengqondo. Intethelo zendaba yethu yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe liyazibuza ukuba ekusunguleni komnyaka omutsha kuyini sebesibili okungenziwa ukuze lolu dubo lwehliswe. Besithi iningi labo kaliyenzi ngoba lingayitholi imisebenzi lalapho begqibe izifundo emakolitshini. Umnumzana Wilson Box ongumqondisi wenhlanganiso elwisa lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe, Civil Liberties and Drug Network, uthi kuyinto edanisayo osokusenzakala kwabatsha.
60% of all the mental health institution submissions are due to drug use.
Isimo 60% yabantu abamukela ezibhedlela zengqondo bakulolu dubo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa ikakhulu i-crystal meth.
Uthi inhlanganiso yakhe isikhuthaza ukulungisiswa kweziqondiso zelizwe kulolu daba, i-policy reform, ukuze lolu dubo lubise kangcono sisiya phambili. UDokotela Nkululeko Dewa okhokhela inhlanganiso ecubungula lokulwisana lomkhuba wokusetshenziswa kwezidakamizi eRua Inner City Mission Center eseHarare uthi kule ndlela ezimbili kudaba lwemikhuhlane yengqondo ethi ingaba yiyo engadonsela umuntu ukuba esebenzise izidakamezi kumbe izidakamezi zibe yizo ezigcina zibangela imikhuhlane enje ngoba kuhambelana.
Yeah, mental health may be a trigger into ama substances or into addiction of substances as a means to find comfort. Omunye angasebenzisa izidakamezi ngoba elokumhluphayo empilweni, kanti omunye ebe ngohugwa izidakamizi kuqala ebe sephazamiseka engqondweni.
Uthi njengengcitshi bayananzelela ukuthi ngezikhathi ezifana lamakhefekhi simusilo omnyaka omutsha, umuntu ulakho ukuzama izidakamezi aze afike kusimo sokuthi kasenelise ukuphutha ilanga engasebenzisanga okudakayo abayithi yi-addiction, kube sekusiba nzima ukuyekela, okulapho-ke okugcina kusiba ngumkhuba-ke oyingozi kwezempilakahle yomuntu. Osakhulayo uPrychoniwa okhokhela inhlanganiso yePlatform of Lifestyles and Transformation Education kumbe Polite Africa uthi bayakhuthazana njengabatsha ukuba singena kulo mnyaka omutsha bakhetheke ukuthiyana le mikhuba emibi enje njalo bengabohugwa mahlayana.
It is always advisable for young people first and foremost to pick your friends wisely, to know the sort of activities that you want to do. But how do you pick your friends wisely?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abatsha benanzelele abantu abadlala labo, bekhethe abangani labantu abazwana labo kuhle kudlela abaziphatha ngayo.
Umnumzana Box othi inhlanganiso yakhe ithi ikusasa labatsha lidinga ukuba kuguqulwe umthetho o-Criminal Code Chapter 923 kusigaba 156 kunye lomthetho o-Dangerous Drugs Act Chapter 15 ukuze iningi labantu ababhekana lalolu dubo lokusebenzisa izidakamizi benelise ukuthola uncedo lokwelatshwa bungela nkinga. Ekhuluma kunanza ilanga lokusitshiya emhlabeni kolo owake wakhokhela ibutho lezanda uGeneral Josiah Makamatongokara kwisikhatshana esanda kwedlula eHarare, umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga uthe uhulumende ukhathazeka kakhulu ngokuphatheka kwabasakhulayo baseZimbabwe kumkhuba wokuthatha izidakamizi, khona kumele bephatheke emisebenzini yokuthuthukisa ilizwe ukuze babele lakusasa elihle. Uhulumende sewabumba ikomiti yabaphathintambo abakungatsha ezitshiyeneyo e-Interministerial Committee ejonge ukulwisana lodubo lwezidakamizi elizweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Olayo kulamhlanje sikhangela ukubana kuyini okuhlelwe ukwenziwa ngabaningi ngalomnyaka esiwusungulayo oka 2023 laba kukhangeleleyo. Singekehle kwanesihlobo njengoba isikhathi sesiphelile kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Loba nje uZulu weZimbabwe ubekhala ngokuthi umnyaka 2022 ube nzima. Bakhona abanye abawugqibe kuhle baze benelisa ukuya lokuya kwethekelela indawo zokuzithokozisa kuma-tourist resorts ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zithi zibhekane lo mnyaka 2023 omunyo njengoba kuyiwo umnyaka wokwesulwa kwamaphemithi abo okusebenza kwele South Africa. Abantu abaningi baseZimbabwe bathi bafisa ukuguqula impilo yabo lonyaka ukuze umnyaka omutsha lo ube ngcono kulanyakenye. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-after 6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.